bona bathi ukuthi ngona abantu abashutayo ngamasotsha. Amasotsha anikwa instruction ngu-general. U-general wanikwa instruction ngu-minister of defense. U-minister of defense wanikwa instruction ngu-president. So, asingakuzwisisiyo kakhulu ukuthi kanti indaba bengatshongo bona in and no uncertain terms ukuthi u-ED nguye wavumayo ukuthi abantu beshute. Yikho okwenzakaleyo, ungakhali report, yikho okwenzakaleyo.
Ibandla lakho lithi lifuna okumonyethwela ugwalo lolu kuxoxwe ngakho ePhalamende. Libone ngani lokho kuzagoqulana?
Sizaxoxa ePhalamende, yikho esizakhuluma ukuthi kanti umbani wanika infraction. It's clear ukuthi infraction yayinikwa ngu-ED. Nguye owa-appointa i-commission. So i-commission yona is not that independent.
Libe lifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report leyi isiphumile njalo akusabuyelwa emuva.
Asizokuexpecta ukuthi bekhulume iqiniso but thina sasikwazi ukuthi sasabe khulume iqiniso ngoba abantu laba ba-appointa ngu-ED. I-report yahamba ku-ED first. So lokho sasilakho. But ngenxa ukuthi thina umaklante labantu abadebe khona ku-commission sasi-respecta, sasicabanga ukuthi ngona bazayenza into ezaba le integrity in it. But abazange khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani o-expect ukuthi abantu beshute sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye elivumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo ku-report kurongo but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i-report ingathi kwechu ibisithi xaxaxa entweni eziqakathekileyo then izinto eziqakathekileyo nezo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi. Izinto abathiye xaxaxa kizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasotsha adubula abantu. Amasotsha kadubuli abantu bengatshelwanga ukuthi bedubula abantu. Infraction leyo iyanikwa ngu-ED. So yena kavumi, ingavuma ukuthi ngona icala, hayi mina ngavuma ukuthi lokhu ngakwenza. Lathi singamkhangela ngenye indlela, hhayi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngona ethi wadubula ngenxa yokuthi